Okuliqiniso ukuthi uhulumende usephelelwe konke okungabe kungenziwa kumbene ukukhangelela ukuthi kungenziwa uhulumende akakho lapho uhulumende uphatheke kakhulu entweni zenkohlakalo le consolidation of political power ukuthi kubuswa njani abantu abatrakileyo lendingeko zabantu uhulumende kakukhangelanga kakhulu preoccupied nge power retention.
Alubana bethe bakhalala umsebenzi odokotela njengabongi ubona uhulumende senelisa yini ukuhlala phansi labo bakhulumisane ngoba sibona izisebenzi zikahulumende zithi zifuna ukuholiswa ngedola lemelika kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali.
Ukuthi izisebenzi zikahulumende zifune imali yangaphandle mbona ngazathi akulanto embi kakhulu. Ilizwe lakithi linothile ngezembiwayo ama natural resources but ungakukhangela kulabantu abalutshwane abadla umnotho welizwe more than isizwe and bona labo bantu abala mbono ukuthi bangathatha ilizwe belisenga. Into abayifunayo kuba sezihlalweni bengaba sezihlalweni bebe sebezisuthisa bona le mmuli zabo. So mbona ngazathi kuqakathekile kakhulu ukuthi khona okokuthiwo ngomongikazi kulalelwe but unfortunately umuntu abakhuluma kuye abakhuluma laye kalandlebe umuntu abakhuluma laye uhulumende lowo into aqine kakhulu kuye i-individualism not ukuthi ilizwe lifuna ukuyanga lokuthi betshontshe bezinothise bezithengele imoto ezinkulu bebe lemtilo nje becazimule abantu abaningi abelizweni benephuzela ngodubo langendlala then bona bebe ngoshefu bebe ngabantu abamangalisayo yikho abadume ngakho yikho abazakala ngakho yikho kufuze sikukhanyelele ukuthi namhlanje ungakhumbula umnanga kwengena ngemva kokukhipha kamgabadi ze listening president abantu bayakhuluma he has not said anything akutshengisi lokuthi uzakuthini ubusuzibuza ukuthi ulalelani akulanto ayilalelayo into abayicabangayo yokuzinothisa.